Lenkulumo iza ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera eChegutu osibulele abantu abane nanxa uhulumende ethi usunganeno. Kungalesi sizathu umunicipal weHarare labogatsha lwezempilakahle bethule imibiko ethi abathengisa ezitaladeni yibo abangezelela ukusabalala kwekholera. Omunye wabaphila ngokuthengisa othande ukwaziwa ngegama lokuthi ngumama Kuzanga uthi yamzundisa lenkulumo yokuthi yibo abangezelela kudubo lwekholera.
Chimwe chinhu chinotirwadza ndechekuti muno mukaita outbreak yekholera.
Okusizisa ubuhlungu yikuba isikhathi sonke nxa kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo esibangelwa yikholera yithi esibekwa umlando. Abazinuki amakhwapha njengenkokheli kamunicipality bayawuqhuba na umsebenzi wabo. Ungaya eMare khathesi uzathola ukuthi kugcwele impethu ezilomsila.
Umnumzana Chenesani Ntungakwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi akavumelanda lokho osekukhulunywa iziphathamandla.
Makwi ukuthi bayalungisa indawo lezi ezithengiselwayo befake singathi ngesingisi ngama-standards ukuthi ma lapho kuthengiselwa khona ukudla kungaba lamanzi kungaba lezambuzi kungaba lento ezinjalo kuzaba nzima ukuthi sithi labo abathengisayo baletha ikholera ngenxa yokuthi okokuqala labo bazama ukuziphilisa. Okwesibili bona ukuthi baze bebe khonapho ezindaweni lezi umunicipala wayengaphi wayevele esazi ukuthi kungaba lo dubo lokukholela. Ukubona kwami mina okwakathesi yinto engathi yabifunakala ngoba labo abe iministry le ekhangela ngezempilakahle labo balamandla njalo okubona ukuthi into engaba yimbangela lapha endaweni zikamunicipala yindawo ezinje ezinje.
Untungakwa uthi akuqali eZimbabwe ukuba labathengisayo kodwa ukhona yikuba iziphathamandla kwamanye amazwe zibalungisela indawo ezilondolozekileyo lapho bengasebenzela khona.
Kuza vele kube labantu abathengisayo ngamafitshane loo municipal okubona kwami nguye umuntu omele elungisise udaba lolo efake abantu endaweni eziqondileyo abantu laba kube lezambuzi kube lamanzi kube ndile into ezinjalo. Engayenza njalo ngesikhiwa singathi angafaka ama-standards so ngaba lula ke kusasa ukuthi singathi ikholerwa isibangelwe yilaba abathengisayo.
Uxwayisa umunicipal lohulumende ukuba babuyele kundlela yokuhlola lokulondoloza indawo abasebenzela kizo abathengisayo laba ukuba zihlanzekile nalo bahatshi.
Ilizwe leli elethu belivele into sezingamanga kuhle esingathi yi-service delivery bekuvele sokungasela msebenzi eqondileyo ikakhulu ma sikhangele emsebenzini anto yabo municipal kodwa kungabuyelwa lapho mina ukubona kwami kuba ngcono ngoba kubuyela lapho engike ngatsho khona ukuthi lowo municipal nguyonikwa amandla nguhulumende esingathi i-local government kodwa angeke aba lamandla okulahlela abanye abantu icala awakhe amandla ngokuletha inhloli lezo ngokufaka amampompa amanzi ngokulungisa ukuthi indawo lapho ethengiselwa khona ukudla ibe yindawo eyabe ihlambulukile ibe yindawo eyabe ingelangcekeza.
Abathengisayo bathi umunicipal lohulumende kumele baqhube umsebenzi wabo ngokuthonisa uzulu amanzi ahlanzekileyo ukubutha izibi kanye lokulondoloza impompi ezithwala ingcekeza ukuze luphele loludubo. Lolu dubo lungaqali kuleli njalo kubangelwa ikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo ngoba uke waqhamuka njalo ngomnyaka ka-2008 emzini weBudiriro wasabalala ilizwe lonke abedlula amakhulu amathathu balahlekelwa impilo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavisi Gama.